Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 13 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini nje abantu abaningi sebesehlelwa yingozi, bezingathi yizingozi. Ingozi lezi zibangelwa ukuthi zikhona izigebengu ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku.
Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yesizathu ezichiyeneyo ezigoqela ubugebengu.
Asila ndlandla ukuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ibay. Sibuhlungu ngokuthere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba licala ukulwela iholo elisuthisayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe ngumthethwandaba ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla, kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Ponyathi uthi abantu kumele badlalisane kuhle njalo badinge umlamlankunzi alubana bethe baxabana kumbe bangaboni ngasolinye. Esipha umzekeliso namuhla, uNyathi uthe baphakathi kokuphenya udaba lokubulawa kowesilisa weTshongogwe eJotsholo, uMnumzana Kelvin Ndlovu obikwa etshaywe ngumne wabo ngensimbi yengolofana wafa. EBaitbridge lakho amapolisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaNtuweleni Mbedzi onakanelwa ukuthi utshaywe ngumntwanakhe ogula umkhuhlane wengqondo. Kobulawayo amapolisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaYakani Mpofu otholakale egwaziwe njalo amathumbu ephandle eluveve. Ukubala izehlakalo lezi kuthanda. Sixoxele ohlaziya ezenhlalakahle kaZulu njalo engowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Into ekhulunywa ngamapolisi liqiniso kakhulu ngenxa yokuthi sesinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini ezedlulileyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi, bezingathi yizingozi. Ingozi lezi zibangelwa ukuthi zikhona izigebengu ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku, babavulele, babalimaze. Sike saba le case enjengale egoqela le bekhona ku-ward 14 lapha koBulawayo, esithi khona kuselobhenguni. Kube sokusuka abantu ababulalana ngoba beyimuli, mhlawumbe kuyindoda lomfazi, bebangalokho abakubangayo, kodwa-ke behluleke ukuthi bachazulwe lolo daba. Bagcine belimazene, abanye bagcine bebulaleni. So ngezinye zezingozi ezikhona njalo, kube khona ingozi zokuthi abantu mhlawumbe bebekwedise bonke emabhawa lapha. Sike saba lekhesi ephumula od lapha ujaha okade nata lentombi yakhe bacabana khonaphana bagcina bebulana. So kuvamile-ke khona ukuthi abantu bade bekwedisele bendawonye, abanye bazikhovele amakhasi bebenzani, bagcine beqabene babulalane. So ngezinye-ke izingozi ezikhona zona eziyo amapolisa akhuluma ngazo.
Udaba lokufuthelana elizweni okungaba kubangelwa yikuthabalala komnotho, ubona kulesandla yini kuzehlakalo zokubulalana lezi idube lanxa nje abantu bengasoze bavulalane kuthiwa babangimali babangisinkwa babangalokhiya
isimo somnotho elizwe besingathi isimo somkhonomi iyona isona singumfukula wakho konke kholonke sikhuluma ngakho ukuthi abantu bayalimazana abantu ngaphakathi bazondile bazondiswa kuyini bazondiswa isimo somkhonomi ngenxa yani ezimulini abantu kabala ezimulini abantu abalamali ezimulini abantu kabenelisi ukuthi benze lokho abakufisayo kholokana kwenza ukuthi umuntu agcwalelane ngaphakathi aloku siyakhipha ubuhlungu bakhe ngezindlela ezidiyadeneyo omunye vele uzasuke endlini ezondile abesefika ekhulumisana kubi lomunye umuntu lapho abaxobha khona mbe baba abakhwedisa khona abesekhiphele ulakalwakhelo liyalo lokuthi umkhonomi kawumphathanga kuhle agcinele ukukhiphela emuntwini emtshaye emlimazi embulali kuzosiba khona futhi ukuthi abantu ngenxa yesimo somkhonomi kabasebenzi abaningi so abaningi bagcina begqekeza ezindlini zabantu bagcine bengena ezindlini zabantu bangafica ukuthi mhlawumbe uzama ukuthi umisane labo mbe kawula mali abayidinga babe sebekubulala ufica ukuthi lezi mulini khonaphana umuntu lomkakhe bagqabana nje nokuthi ukuthi bona bavele baleqhubu kodwa iqhubu labe lisukela esimeni somnotho welizwe kodwa umuntu abesekhiphele ubuhlungu bakhe komunye wakhe abahlala bonke ngokumlimaza ngokumbulala so basically i-trigger mbe lokho esingathi khona yikho umsusa isimo somnotho welizwe yikho nje abantu behlukuluzana kangaka
Umnumzana Thembelani Dube uhlaziya ezenhlala kahle kaZulu njalo ngohlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Kolunye njalo udaba amapolisa athi abophe umtshayeli webhasi labo kondakitha abathathu abafunyanwe bethwele imbanje ezilesilinganiso se-50 kg. Amapolisa athi abasolwa laba nguWanda Ndlovu onguye umtshayeli uJeneti Dimigu uPaswell Giza kanye loBrighton Mangwiro abasolwa babotshelwe eKaloma Unobhala jikelele wenhlanganiso emela abavalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS umnumzana Robson Chere ukhululwe ngumthethwandaba we-High Court namuhla ngemva kokumhlawulisa imali yesibambiso i-bail engena kunkulungwane ezingamachumi ayisithupha zamadola eZimbabwe i-$60,000. Umahluli unqume ukuthi phezu kokuhlawula imali kumele uchere ayechiya ipassport yakhe kwabomthetho. Uchere wetheswa icala lokubulala umngane wakhe uRoy Isa ngomnyaka ka-2016. Okulicala eletheswa njalo umkhokheli weAtus umnumzana Obedi Masaraure. Sixoxele sikhulumele siAtus umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge Atus asila ndlandla ukuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ipay. Sibuhlungu ngokuthere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba lecala ukulwela iholo elisuthisayo. Phecelezi ngesilungu bathi living wage asazi nxa kulicala ukuba umuntu athi ilungelo lomntwana elokufunda kalikhokhelwe nguhulumende kodwa ke njengoba ephumile uRobson Chere lamhla siyamamukela njengeAtus simtshela ukuthi indima lapha ayithiye khona isiphambili laye kafika hlabe njengendoda size siyethola i-540 esasiyihola ngo-October 2018 size siyethola amalabor rights esefakwe ku-constitution kuyasethusa ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi sifuna ukutshela uhulumende ukuthi asinike imali yena aqalise ukusibopha asikwazi ukuthi wathatha ngaphamandla wona la anjalo ngoba i-constitution u-1665 uyasivumela ukuthi nxa uhulumende singazwisisani ngeholo kumbe sehluleka ukukhuluma lathi sihlale asibone ukuthi abantu laba kabasafundisi abe sesukuma kanti hayi madoda ukuze libele liyefundisa kuyani sikhulumeni ngeholo kodwa yena usuka sibophe. Siyamamukela uRobson Chere. Indima ndoda isahlabile, asihlabe.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iA2s. Izitolo ezinengi ezithengisa ukudla lempahla etshiyeneyo kobulawayo zithi zingagcina zivala ngoba abantu sebekhetha ukuthenga esitaladeni lapho okulentengo ephansi. Esitaladeni abanengi bathengisa ngemali yaphandle kwelizwe kuthi abezitolo ezinkulu bathi babanjwa ngamandla okuthengisa ngedola leZimbabwe. Lona elilesisindo esigugudeka mihla lemihla. Kubika uEzra Chisa Svanda.
Ezitaladeni phose zonke zakubulayo abantu sekuyubunyonyo bethengisa ukudla kufana lechukela impupu amafutha la yonke impahla edingakalayo empilweni yansuku zonke. Iningi labathengisa lithenga khona ngoba lithi kuyathengeka kule mavinkilini amakhulu. Umnumzana Chaka Moyo ohlalela ukuthi le court park obulawayo uyafakaza.
Phandle sokungcono compared to ama-supermarket. Ama-supermarket seduru okunye okunzima. Ama-price angikhona vele hayi hayi kusathengeki ngisho. So kuyi-RTGS ona leyi besenza nge Black market rate futhi la nxa ule card la ngikhona vele uzama ukuthenga kula nto vele ophuma la. So sesi opt ukuthi kungcono sizithengele phandle lapha imali ekhuzenini yamashop lokho kuphandle lokho kungcono kakhulu kuyathengeka.
Isinkwala so sithengiswa phandle. Umnumzana Max Bovu uhlala emakhandeni uqeda ukuthengela imuli yakhe.
Hayi sibili kunzima kakhulu. Mina ngizobona umzekeliso ngesinkwa. Abona isinkwa sesidura kabi emashop. Khuluma ngokuthi ngodola 5 rand eshop phandle siyidola. Ithukele i $2 5 rand. Pandi $2.
Kugcwala abantu abaningi bezothenga kugcine kungahambeki edolobheni lakobulawayo. Imigwaqo yonke sewufakwe ama-grocery athengiswayo. Umnumzana Sibusiso Sibanda uyakuthakazelela lokho.
I-grocery phandle ithiphile kulaphakathi. Lawe ngawuthenga even la ma-rates angikhona kuyabe kuthiyele. Hayi phandle ku-right. Ngoba emashopu vela kuyenzi kuyadula. Even la ma-renta zangkhona adula. Even lezinto zangkhona ziyadula. Konke kuyadula. So sesibomba ukuthi phandle mbona yikho lapho okungcono khona. Ungaswelani. Uthola konke. Mpupu, chukela, mahlamvu. Akwenzi lezi gosi esithenga phandle.
Unkosazana Kheron Nkomo uyasebenza kodwa uhola imali yakhe ngemali yeZimbabwe ama-RTGS. Uthi kabasoli abathengisa phandle.
Because phandle izinto zithipha. And phandle akula ma-queues. Abantu bahamba besiyawadenga i-RTGS anti. Ngoba abantu abaningi bahola i-RTGS. So abanye abaningi khonapha babe bena-connection nabantu bona laba abahola i-RTGS. So ba-prefer ukuthi anike umuntu lana ahambe ayeswipha izinto ngamakhadi abantu. Umuntu lana abuye azothengisa maybe ne-price ephansi maybe less than 20 cents or 40 cents or 30 cents so that bathole i-US dollar.
Abamabhizinisi amakhulu athengisa ukudla bayakhala kukanti abanye babo bathi bazagcina bevala ngoba akusela abathengi. Ukhosana Mildred Singo ngumanager we-OK supermarket kobulawayo.
Into esikhona kulezi nsuku ukuthi i-business is very low. Abantu these days sebele system yokuthenga ngelokhu ze ngiswipe besiyathengisa phandle kusenzela ukuthi bathole ama-US dollar lama-rands. So it's now affecting us as the community factor. Business these days is very low. Iqinise ikhona ukuthi isimo singaqhubeka kunje abantu besiyathengisa phandle ama-business amaningi azavalwa. Ngoba njengakathesi so business is very low. Otherwise abantu abaningi bazalahlekelwa imisebenzi. Labantu abasoze yokwanza ukuthi baqhubeke the daily standard. Because these days business is actually very low. Due to the system ukuthi abantu bathengisa phandle befuna ama-rands lamadola.
Ukugugudeka komnotho kuya phambili kwele Zimbabwe. Abamabhizimisi sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokudla mahlayana osokwenzeka uhulumende wakhipha umbiko wokuthi uzajezisa abenza njalo. Umphathi ntambo wazamabhizimisi lokuthengiselana usekayinzenza izolo utshela phephandaba le-Chronic ukuthi abamabhizimisi okuthenga lokuthengisa kumele bahlangane bakhulumisane ukuze intengo yezinto yehle. Ngimele Studio 7 kobulawayo ikhamera ngwenza Jesus Banda.
Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi ilitha yephetulo yehle ngesenti lemelika elilodwa isuka ku-$1.77 iyaya ku-$1.76. Idizili yona yehle ngamasensi amabili isuka ku-$1.88 isiya ku-$1.86. Kodwa ingcweti kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi sincane kakhulu isilinganiso sokwehla kwamafutha njalo uthi lokhu akusoze kuphathise uZulu othwele nzima ngokudula kwezinto.
Lokho mfowethu yokudlala ngabantu ukuthatha abantu njengezithombe. Izera umthetho wayo ivele ivama ukukhweza intengo yamafutha every 2 weeks. Lokho abakwenzileyo lokho nje ukuzama ukuvala abantu amehlo, awusoze kutshengisele nje ukuthi kule difference akula mehluko. Ngaye nje bayekele khona, nxa kuthiwa khona into iyehla, into iyehla nge-5 cents kumbe nge-10 cents, hayi khona isenti elodwa, akusoze kuyiguqukeliguqule lutho nje entengweni ezimpahla ezisemavinkilini.
Ungathini kahle kahle ngokwenzakalayo kwezinye inhlangothi ikakhulu nxa sikhangela ezitolo lapho osokuthengiswa khona ezinye impahla ngedola lemelika kuphela?
Phela yikho esakutsho ukuthi uhulumende wethu wenza umthetho yakhona ngathi umthetho yana yabusabhuka abasekhaya. Uhulumende ufanele athathe inyathelo lokuthi kusetshenziswa imali yeZimbabwe kuphela na kumbe usetshenziswa engaphandle kwelizwe. Yikho izama amazwe wonke. Nxa kungathiwa khona kusetshenziswa imali yekhaya, imali yangaphandle iyabe singasasebenzi yesitolo, iyabe sigcinwa nje emabhenki, umuntu eyiguqula nje intshisa nxa efuna ukuthi athenge impahla ezingaphandle kwelizwe ngama-letter of credit. So lokho abakwenzayo lokuthi ngapha banyathele enhlabathini, ngapha banyathele emanzini, akuncedi lutho. Yikho kwenza ukuthi imali eqinileyo i-US dollar ikhoche iphumise imali engagcinanga amabhondi angapha. Lokhu ekuphambanisa ye.
Ubona sifika kubanga lokuthi uhulumende usevuma yini ukuthi idola leZimbabwe lifakwe eceleni kusebenzele emelika kuphela le mali yakwamanye amazwe njengalokho bekusenzakala ngo-2009?
Angiboni ukuthi ihlandla lakhona lizafika lelo ngoba ngenxa yokuthi nxa uhulumende engazavume ukuthi kusetshenziswe idola le-Amerika kuphela, izisebenzi zakhe zonke ezingu-500,000 amasosha, amapolisa, abemajele, lamatitsha, lamanesi, lamadokotela baza kuba lethuba lemvumo yokuthi bahole ngamadola angaphandle. Okwesibili ukuthi uhulumende wethu ukhangelani lokhetho lomnyaka ozayo. Ama-services akhe, iy'mpahla zakhe, ukuthenga amavota kana ukhethwa kwenzayo ngabantu, uyabe funa ukusebenzisa imali eya-ayidindayo iprinting yalapha. Nxa kuzawuba le nguquko izawuba khona nxa ukhetho seledlulele olomnyakeza okwakhathesi mfowethu. Angiboni ukuthi umthule Ncube loJohn Mangudla lo emazomnangagwa bengavuma ukuthi ibond not le RTS ikhishwe emzini.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho. Ezinye ingcwethi zithi ukuze kwenqatshelwe ukukhwela mahlayana kwentengo, uhulumende kumele amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusebenze elemelika kuphela lenye imali yakwamanye amazwe. Kodwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi lokho akusoze kwenziwe ngoba kuyikubulala umnotho. Ku Live Talk Diaspora Forum namuhla sixoxa ngodaba lokuphelelwa isikhathi kwama special permits asetshenziswa ngezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Umongameli Joe Biden wele Melika ufike namhlanje kwele Israel, uhambo lwakhe lokwethekelela lelo lizwe kwensuku ezintathu. ukhangelele ukukhulumisana leziphathamandla zelo lizwe kanye lezabomakhelwane elePalestine phezu kokufuthelana okukhona phakathi kwamazwe amabili kubangwa isigaba seWest Bank. Izihlobo zabeMelika abavalelwa nguhulumende weSaudi Arabia zimelele ngamehlo abomvu ukwethekelela kukaBiden kulelo lizwe lapho akhangelele ukwenza ngemva kokugqiba uhambo lwakhe lokwele Israel. Kodwa incwadi ezicubungula izombusazo zithi zilokuthandabuza ukubana inkulumo zikaBiden leziphathamandla zakwelesaudi Arabia zizakhuqela ezokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngoba abakahulumende weSaudi Arabia bethule zwi ngalolu daba. Umongameli Frank Walter Steinmeier wakwele German wethekelele indawo elenkambaze ebutho lakwele Melika esemangweni oweGrafton War etshengisa usekelo lwakhe kwabebutho lomanyano weNATO ngesikhathi eleRussia liqhubeka lihlasela eleUkraine. Uhulumende wele-Ivory Coast ukhuthaza elemali ukubana likhulule amasotsha alo angamashumi phose amahlanu 49 avalelwe esehla indizamtshina esilindweni salelo lizwe eseBamako Airport esetheswa umlando wokusetshenziswa ukuyahlasela elinye ilizwe. Uhulumende welemali ngakwelakhe icele uthi bavalele lawo masotsha ngoba ele-Ivory Coast lingazisanga ngohambo lwala masotsha obusemthethweni. Umuthi wokuqala uthe walungiswa ukuvikela umkhuhlane woqhuqhulo wemalaria owemascaras uncinye kakhulu nyakenye ngamazwe omhlaba oguqela lehlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ngoba ukhangelelwe ukunceda ikakhulu emazweni awezwekazi le-Afrika. Kodwa inkinga esibhekane labalungisa lumuthi bathi sebeswele abangabanikeza imali yokuncedisa uqhelisa umsebenzi wabo wokulungisa umuthi lo ngobuningi kanye nokuthunyelwa kwawo emazweni lapho ofuneka khona ikakhulu ezwekazi le-Afrika.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Sipho Ngulube ozama ukulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa kulandela ukumiswa kohlelo lwe-Special Zimbabwe Exemption Permits. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Sesisubmithile abanye bona abalutshwana lami ngomunye wabo asikwazi ukuthi next stage siyaba.
Sengathi kuyini okusubmithileyo wena njalo udinga ivisa enjani?
Ivisa mina ngiyabe ngiyizama i-general work permit yona leyo ekhona ngoba la amanye kamqualify. So ma uzangena kuleyo kumele kube incwadi evela ku-Labour Department. So angeke ngiyithole ngoba ama-qualifications angilawo angenze njalo. So kule system yokuweva yesizama ukuqala siyilandele. Ngabe si-accepta yikho singola siya-apply khona ama-permit yakho.
Akutshela abantu ukuthi wena vele nxa usithi general work permit ngenjani naleyo njalo kumele u-apply njani?
I-general work permit yiyona le Baba Dube eyokusebenza ongala skill. So i-general work permit vele inzima ukuthi pho uvele uyithole nje. So yiye funa ama-special ufuna uzohambe through ama-waiver. Ama-waiver yokuthi uhulumende uhambe uhulumende ucele ukuthi mina ngicela ukuthi njengoba ngezizathu ezithize ukuthi kudala ngihlala lapha ngicela lami ukuthi ngivunyele ukusebenza njengabantu balapha. Yikho esikuzamule ukuweva. Otherwise ukuthi sivele siyithole kunzima.
Singathi uzifakele wena i-application yakho kumbe uncathiswele igqwetha.
Hayi angincathiswa igqwetha siyifakele ngoba uhulumende noba uhulumende walapha loba esale senze nje kodwa wasithumela phela i-information. Ukhona indlela elandelwa uyalandela indlela yakhona ayikho nzima esingakwaziyo ukuthi i-outcome iza kuthi. But bona bas encourage ukuthi singene kuleyo ndlela. So asomagqwetha uyahamba uhambe ku-system ku-website ye-VFS ifuna into eziningi njalo ingane iyahamba hamba ingane iya-breaker. So ungenza lokho uqeda lapho uyabhadala i-1550 so date appointment uhambe uyesubmitha nxa sukwenze konke.
Uqeda lapho baza ku-interviewa kumbe bayakwenze njani?
Hayi abaku-interviewa wena uyahambisa zonke izinto amaphepha abawacelile wonke ungahambisa wonke nxa ephelele. Kusho ukuthi bona nxa besenza khona ngale njengoba uminister esithi ukuthi kule komiti ayikhethileyo kusho ukuthi bazabe bekhayela each paper lona lalosubmithele.
Singathi uhulumente weZimbabwe-ke ungena ngaphi khonapho uyalinceda yini? Sizuye ungazani ukuthi uyazama ukuthi alincede.
aya sikamuzwa babuthi basikaze simuzwe vele uhulumende weZimbabwe angikholwa angazi mina kodwa angikasikaze simuzwe asikaze simuzwe
so singathi ke nxa kungahamba kuhle uzahlala kulapho kule South Africa kungele ukuhamba kuhle uzawenza njani kulo
anxa kwehlule ukuthi nxa kwehlule somele sibuyele ekhaya kwathi basiyabe sesingalayo ioption lapha ngithi sincinile kusemzini yabantu ngazi ukuthi uzahlala emzini wathi uhlezi ongekho emthethweni ngoba usungabotshwa lokubotshwa usufaka irecord lento zakho eziyabe zihamba kuhle usuzifaka amarecord amanye labantwana labantwana silabantwana thina uyakungasakwazi ukuthi kuzakwenzakala
so singathi kungahamba kubi sibe labantwana bazathola zima
abantwana besikolo ukuthi asikwazi abantwana besikolo phela balayo ukuthi nxa befunda sizakwenza ama-study permit but ukuthi bazasala labo bani bestuda lapho asikwazi kube labo bazaba-accepta asikwazi ukuthi kuzahamba njani ukuthi abantwana abaye bazasala nxa sokuyi-option bazasala bengala bazali kumbe sahamba labo bayeqala ekhaya
kodwa ubona ngazani uhulumende weZimbabwe enganceda njani khonapha nkulu
hayi babadube owakithi angikwazi ukuthi singathi anceda njani kunzima wathi vele sisenga khonapha emapasipotini kungcono nje kulezi suku ngoba ngithi amapasipoti sesithathwa ngoba lo abantu abaningi first application bavele bafeliswa ukuthi babe ngamapasipoti bawafuna amapasipoti kodwa bengawa-afoni njalo bengatholi ukuthi bathole ama-resource ukuthi bawathole masinyane manje asikwazi njengoba kubona abalengani abantu abasekhaya bathi sokungani kulula mbijana nxa yikho esingakubonga ngokuthi abantu sebekwanisa ukuthi bathole amapasipoti ngokuphangisa but okwedlula lapha angiboni ukuthi kuyini uhulumente aweza ngoba nguye uhulumende weza abantu babaleke babuye ngapo
ye siyakuzwa kakhulu ngulube so-ke phosela ukugcina kunapho utshela abanye ukuthi kumele benzeni pho nxa befisa labo ukuthi balungise amaphepha
hayi akukho ngakutsho ukuthi babadube okuningi uminista ngibona uhlale esemaredweni kulezi suku ama-interviews lo bengacatshwa kodwa uyatsho abantu abanama-options abalezihlobo bayakhona uku-aplaya aba-aplaye ngezihlobo maningi amanye ama-visa options akhona xa ulesihlobo nxa usebenza nxa utshadile nxa ulo mntwana ozele lo mntwana walapha ubekucacisela ayizolo ntambami bephuma ngakho but siyakwazi ukuthi abaningi abakhwalifye but kungcono ukuzama kulokuthi uvele ukhalale lawa amaweva wona lala siyazama siwe nxa kuthi udliwe i-1500 is worth trying kufanele sizama sikwazi ukuthi abantu banjani kodwa kumele sizame ngiyabona izolo bekuthiwa abantu balutshwana kakhulu aba-aplaya angazi ukuthi abantu sebekhalele kodwa kungcono ukuthi uzame phela wehlile kuzamile
ye singathi weva le ngenjani
hayi weva iweva phela zi-different babudube uyaweva different but iweva is a option ukuthi ubypass izinto zonke ezikhona ikakhulu yona lincwadi yelebha phela kufuna incwadi yelebha njengama-special skills bayahamba elebha bayi-approve baphiwe incwadi yeukuthi baqualifya kumbe ikhampani ba-aplayele elebha babanika incwadi yona liyana so ma ungalayo incwadi liyana vele ukuthi uthole i-work permit kumbe loba i-general permit ungeke uyithole so iweva indlela yokubypassa one of those things lapho khonokho ama-fingerprints esikwenza i-police clearance uyakubalekela into ezinjalo
Umnumzana Sipho Ngulube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Siphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe inkantolo ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Kwanele Mthwakazi likhumbulelwe yalandela uhlelo lwe-Live Talk yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.